Kulezinsuku abantu beHopefontein balale bequthile njengomvundla bende izifuyo ngoba masela asevuke uBhova. Ukhulu Peter Sibanda omunye okhalayo.
Bathondile inkomo zami ezingu-4 zabulawa inkomo lezi. Ngazise sibaye ngazivulela ekuseni. Ngithe ngizivulela ekuseni, ngithe ntambama ahlangana namathoyizi ewodo. Ngathi ngasuka lapho ngaqonda ukudinga. Ngadinga sibili okwesikhathi esithile. Ngahambe emaphoyisa ewodo futhi. Ngaziphoti.
Umzala Enoch Ntiwani laye uthi amasela athi ayabhuqa esibayeni sakhe.
Siyazama ukuthi ngathi inkomo kodwa inkomo kazijontshe sihamba jontshe 7 zijontshe last month. Angaziyo ukuthi singasizakala ngandlela bani ngoba indlela eyenzakala enkomeni la ayimnandi. La masela ngiwazi wabone akula plan ukuthi uyayi ekthe uzaba ekthe njani babaleka futhi. Angazi ukuthi indaba enjalo ukuthi singayenze njani. Siyazama abantu bakhona ukuthi sibabambe akunzima ababambeki.
Omlinzana osebuhlungwini ngugogo uSthembiso Nkomo owajontshelwa mhlambi wonke.
Inkomo zahamba ezingu-10 sazibonakali zahle zafa, ezinye bahle bathe baziquma bahamba bathatha badlela badlela ngaphi ababedlile ekhona legangeni. So ikondinga ngenkomo zami ngibuhlungu.
Kunabanye abathi inkomo zabo sezivalelwa ezibayeni lapho ezinikwa khona ukudla ngenxa yokwesaba ukuthi zingatshontshwa. Umnumzana Selvon Nkomazana omunye wabo.
Sizivalele siyazifida. Siyalekela amasela ayisesitshontshele kakhulu inkomo. Sitshontshelwa zingaphuma ziyahamba kaziphenduzi ziyabulawa sibone ngamakhanda udinga inkomo ukhathale. Sesasibona kungcono ukuthi ke sithengise ezinye sithole ifide ukuthi sizifide. Uhlupho esilalo kasikwazi ukuthi uhulumende uzasincedisa njani kodwa-ke silehope amasela amaningi azabanjwa.
Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka esakamuza koBulawayo sabamba isela lihamba ngemota lithwele inyama yenkomo eziyisikhombisa. Inyama le yayingekamnumzana Zenzelo Phahla oyiHopefontein. Yena sotshontshelwa inkomo ezidlula amathumi 4.
Ezi ayisukuthi ngezakuqala leli bahlezi litshontsha okwakuqala babesatshontshe esibayeni ngathi sizishayela egangeni. IHopefontein vele ezihole vele imiscom village A B C D siyatshontshatshontshe. Amapholisa angazi ungaripota akula follow up ababuye ezithi zikhathezini angatshontshela ngitshontshele abezilanga bayabuye kuground bezobona inkomo ngoba ezinye zaganuka
kuya phambili oluphandle sithi amapholisa asehlulekile ukubamba amasela abatshontshelayo
more than 100 inkomo ezitshontshe uFontein but abakazibambi lutho and kuluthiwa kule anti-stocktake kanti i-anti-stocktake ngeyehofisi yini kumbe ngiyethumela phandle ibuze izikhalo zabantu kanti kumele ibe ithume kuground isebenze ebantwini ingasebenzisi ehofisini ngoba ezithi zikhathezi inkomo ziyabulawa kababuyi kuground bezibona ukuthi ati inkomo zibulawa ngaphi uFontein.
Abahlali bakulindawo sebecabangela ukuba abatshontsha inkomo zabo badlelana namapholisa. Isikhulu samapholisa koBulawayo Inspector Bedi Koncube uthi lanxa abantu benesolo namapholisa abaphanyeke udaba lwabo kunkokela amapholisa edolobheni leli.
Ma ukhona umuntu ole information loba injani kakuye emapholiseni eprovinsi azobona abakhulu beprovinsi loba kungubani loba kuyimi engithintekayo endabeni zenkomo ngoba inkomo ikakhulu kwendaweni yemandebeleni lapha yilo igugu labantu. Uma ekhona othintekayo loba kungunqube ethinteke endabeni zenkomo limbhodi uncube lingayikhona lingahambi ku-officer-in-charge kancube lapho buyani eprovinsi liyekhuluma ukuthi silomapholisa kumbe silomuntu esibani ubambene lamapholisa onje indaba leyi siyibiseni sonke.
Akwaziwa ukuba zingaki inkomo ezitshontshwe eHopefontein kusukela ngozibandlela lonyaka. Ngiyimele Sizwe 7 igamanakuyenza Jesus Bani.